esesikubona kusenzakala kathesi ngindaba le ka Floyd sekukuningi osekuzanywa okuhlanganyelala khona lokho ukuthi bakhulume baze bayefika ekuthenini kwaba lezi mali eze fake konke lokho asebezama ukuthi bayakhe icala against u Floyd besenzela ukuthi kube sengathi u Floyd yena vele nje wayevele nje wayengumuntu wayesigebenga kukati bazama ukuthi ba protect enalo onguye umbulali bazama nje ngakho konke kusemandleni ukuthi bavikele lo omhlophe ngoba umuntu omnyama sonke isikhathi sivame ukuthi sikubone kakhulu ukuthi nje umuntu nqa ungumuntu omnyama emakhiweni nqa bekubona basuke bayibona isigebenga andubana baze bayelele sokuthi bakusondelele yiko sibona ukuthi kakhulu kusenzakala isigameko eziningi kakhulu eMelika uthola ukuthi indlela okuphathwa ngayo umuntu omnyama kungenzeka uthola ukuthi umuntu omnyama ama chances ukuthi afakwe izankosi noma umuntu omnyama ukuthi ahlukumezeke ama chances akho ayi 90% kodwa umlungu ama chances ukuthi ahlukumezeke yi 10% yiko esesikubona kathesi ngama proceedings lawa ayenzakalayo kathesi ukuthi bazama ukwakha icala against u Floyd ukuthi icala leli lize lichithwe.
Ungathini ngendlela abatshutshisi lamagqwetha omsolwa abaqhuba ngayo lolu daba?
Abatshutshisi benza umsebenzi wabo ngendlela eqondileyo njalo ngendlela eliqiniso phakathi. Kodwa ke amagqwetha lawa ngendlela asebemela ngayo umsolwa lo sebezama bazama ngakho konke kusemandleni ukuthi icala lakhe leli alingabe lisaqhubekela phambili ukwenzela ukuthi lo atholakala ukuthi okushuthi uFloyd uvele nje wayengumuntu owayengazijonela iloba noma wayengazange wacindezelwa ngendlela ebuhlungu ileli police. Kodwa ke nxa sesikhangela iqiniso sekukhangelwa njalo indlela ama videos la avela sekuleta ukuqala atshengisela sobala uFloyd wakhuluma waphinda lapha esichokolo ukuthi akasayenelisi ukuphefumula. Kungani bengazange bazama ngaso lesi sikhathi ukuthi bazame ukuthi batshintshe indlela ababemphethe ngayo kodwa baqhubeka beloku bembandezele kunjalo bengazange kwabe lotshintsho? Indaba leyi bamunkomo iyadinga kakhulu ukuthi ifakelwe izibuko kakhulu ijudiciary yeMelika ilapho ezabonakala khona ukuthi eqinisweni bona bamela izigebenga yini noma bayenelisa ukusombulula icala nxa kokuthi umuntu engumoni bayenelisa ukuthi bakuhlukanise konkwala bengakhangelanga umbala womuntu ukuthi umhlophe noma umnyama.